Indaba ngamafitshane ngolesine mhlaka 11 ngoNcabakazi 2016. Ozifundayo nguNtungameli Nkomo. Ikhansili yakoBulawayo ithi amadamu alelidolobho sesele lamanzi angaba isilinganiso samachumi amathathu lasithupha kuphela ekhulwini okulakho ukubangela ukuthi ivalele uzulu amanzi. Umfundisi osedume ngokutshengisela eyedwa uPatrick Mugadza obezila ukudla okwenyanga ezimbili esola umbuso kaMongameli Mugabe ugijinyiswe ngamapholisa eHarare namuhla ngesikhathi ezama ukubeka isiphambano esilotshwe ukuthi uMugabe kumele asuke embusweni egcikeni le-Africa Unity Square. Kwezemaphandleni sikhuluma lomunye umbalisi wemaphandleni ngendubo abahlangana lazo ezikolo. Kulive Talk sikhangela imidlalo yama-Olympics. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye kustudio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumakakasi athi 9:09 a.m. 4930-12080 lo 15775 kHz ku-shortwave. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318. Kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.